Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lane kuzibandlela 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esizokubonile lokho engenile esaleni abukhulumayo kaukhambelani ukwenzakalayo. Abantwana abalabazali abakhula ibukura hundi bazama ukusakhanqase bachaya ubuhlungu.
Umongameli Mnangagwa usola udlakela esithi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngokuthula kodwa ibandla leMDCT lithi kaliwakholwa amazwi akhe.
Umntana namu besenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1 bamncithile ama results akhe bathi khona khona qale kubhadala imali so mina imali yakhona kangilayo angazidingeni kanjani.
Abanye abantwana abasanda qeda izifundo zika grade 7 behluleka ukuya ku form 1 ngoba izikolo zibancitsha ama results zisithe kumele babhadale izikwelede abalazo ezama school fees. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT lithi kalikholwa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ngamazwi yakhe ukuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuqhuba ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni awenze lezinduna eGweru izolo, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi echiyane lodlakela njalo ehlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla. Sigxume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sihlala sikhuthaza izane ukuthi asebenzise ubudlwangu bokutshaya abantu besenzela ukuthi bawine umkhetho. So ngithemba lokuthi upresidenti Mnangagwa amagama la awakhulumileyo ukuthi ungazoba lokutshaya kwabantu ngakusaya kukhetho uqinisile ngoba esesikubonile lokho engenile esihlalweni akukhulumayo kaukuhambelani ukwenzakalayo phansi lapha kithi kuZulu. Asikhangeleni ubesenkonzweni obulawayo lapha e-trade fair lapha abantwana abalabazali abakhulayo ibhukura hundi bazama ukusakhanqase uMnangagwa akezwe ukuthi kathi udubele ibhukura hundi lenziwa njani bantwana aba babanjwa bachaya ubuhlungu. So kuqakathekile kathesi ngokuthi sizalandela khonokho kutho sikhangele ukuthi akutho ukwenzakalayo yini.
Umgabe laye wayevame ukuchothoza udlakela emphakathini ekhuthaza abasekeli bamabandla achiyeneyo ukuthi bahlalisane ngokuthula. Kodwa kuthi sokuyisikhathi sokhetho sibone abasekeli beZANU-PF bechaya abasekeli beMDC. uMnangagwa singabona elandela indlela ehlukenele kamgabe yini kudaba lodlakela lolo.
Kasoze ajinke uMnangagwa kungayikho khonoku sasithembe abantwana lolo begugubintaunti abatshayayo abakamtwakazi ngakabajayiwanga.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Ezinye izikolo zeprimary koBulawayo zibikwazisala ukupha abantwana abasanda qiba izifundo zika grade 7 ama results abo ngoba belezikwelete. Lokho sokubangele ukuthi abanye abafundi behluleke ukuya kuform 1. Kubika uBathabile Masuku.
Umzali olomntwana oqede ugrade 7 eNtabeni Primary School koBulawayo, uNkosikazi Fikile Gumede, uthi umntana wakhe wehlulekile ukuthola indawo kaform 1 ngoba isikolo seNtabeni salile ukumupha ama results akhe.
Umntana namu besenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1 bamncithile ama results akhe bathi khona khona kuqale kubhadalwa imali. So minimali yakho na kangilayo angazidingi enza njalo.
Omunye njalo umzali unkosikazi Thoko Nyathi uthi lo wakhe umntwana uncitshwe ama results e Coglan Primary School ngoba elesikwelede.
Abantwana babanjelwe ama results, bafuna ama results ukuze angene ku form 1. Manje kule score de esikolo ke kufuneka le clearance ukuthi angene ku form 1 akusayenzi. Mina manje ngilomntana wase Coglan manje ubanjelwe ama results kakangena esikolo ukuze ayengene esikolo ke sofuneka ukuthi ibhatalwe.
Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza ngo Miriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama results abo. Uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxotshwe ezikolo kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo.
Thina lapha esikolo ama results abo grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba bale skorede ezenkulu kakhulu. Abanye babo babengavele bengabhadali ifees from grade 1 sasingabaxoshi ngoba umthetho sithi singabaxoshi. Kodwa khathesa ama results wabo siwabambile kwenza ukuthi baqale baba clear izikwelede zabo zonke then sesabapha ye clearance letter etshengisa ukuthi aba owe lutho yithi ngapha esikolo lalapho isikolo abayakiso bayamukele.
Ilunga le school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezu kwalolu daba.
Yebo abantwana abaphiwanga ama imiklomelo yabo eka grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke lesibevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga enjalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yathi bhadalwa ngabanye abantwana ngakho ke singathi siya kukhangela into ebisenzakala ukuthi imali le kade ibhadalwa abanye abantwana kade siza laba abanye ababengabhadali yikho besibavumela nje njengoba uhulumende kade engavuma ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde. Kodwa khathesi ngenxa yokuthi kulendleko eziningi ezibe khona kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abasalayo esikolo lokuthi lokho abebeyikho bekusebenzisa kube izinto esezibhadalelwe.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Lo qhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lokuphiwa kwezinduna izimota nguhulumende izolo inengi lisithi kusobala ukuthi le yindlela yezanu PF yokuthenga usekelo lwenkokheli yosiko ngaphambilini kokhetho oluzayo. Izimota lezi zithengwe ngezigidi lezigidi zamadola. Abanye bathi uhulumende udlalisa imali evele ingekho kulokuthi alungisise okunye okuthinta impilo kaZulu okufana lokwakha amakliniki, izikolo kanye lokulungisisa imigwaqo. Omunye wabantu laba yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
I think indaba yemoto ezinduna le iyatshengisela ukuthi uhulumende lo esilaye kayihlukananga kangako lo hulumende kamgabe esasilaye noma nje sasicabanga ukuthi sekube lo tshintsho ngoba umgabe uthi esephuma laphana wathembise ukuthi uzanika izinduna izimota ama-syndicap. Sakhala kakhulu ukuthi umgabe udlalisa imali. Nawo-ke umongameli omutsha-ke u-Emmerson Mnangagwa esathenga ama-twin cab adula ukudlula lokhu umgabe ayethe uzakwenza esiyanika izinduna. ngikhuluma ngemota mhlawumbe emota eyi-1 efika 45,000. Ngiyabona ukuthi umuntu ongagwa u-desperate ude wina amavoti lapho but egcina enganiki i-priority because ngakuthiwa uqale ngento eziqakathekile amele ezenze ebesekugcina ngikunika izinduna imota wambona ukuthi kule production bani ayenzayo ngokunika izinduna imota ngaphandle kokuthi bathabise ukuthi beforce abantu ukuthi bamvotele.
Uthi esigabeni sakho abantu bahamba umango omude besiyadinga impila kahle eclinic. Ngakho uthi nga enye yalimali isetshenziswa into ezinjalo ukwakha amaclinic. Akusichazisela ukuthi abantu bahamba umango onganani esigabeni sakho njalo kungapi?
Esigabeni sami laphendlela kona engwana amthi iclinic iseduze iseduze leThekwane Mission nokuthi awusendi kondiweni kumbe enye njalo isemajinge ongaba i-distance engathi 10 to 15 kilometers usuka lapho mina engihlala khona useklinikhi. Kulabadala ekhaya asebeluphele abangenelisiyo ukuhamba, kulabomama abazithweleyo, kulabantu abagulayo, bonke bona laba abantu sekumele behambe umango wonke lowo besiye ekliniki okwenza ukuthi kwesinye isikhathi bagcina sebethola ngezinqola, abanye behamba belala ezindleleni lapho besiyadinga impilakahle. Kodwa-ke uhulumende kulesikhathi zokuthatha imali yonke le edingakalayo ukuthi enika ama-chief imali nga uthethe i-30,000 or even 20,000 yemali le ayinike izinduna adinge ngayo imoto hamba wanika abantu bengwana ebezayenza into emangalisayo kakhulu ngoba sebabhizi bayazakhela ikliniki leyo bazithayela izitina bazithwalela inhlabathi baya-fundraise ukuthi bethenge yonke into efunakalayo kodwa upresident omutsha abantu abacabanga ukuthi behlukile kulo mgabe uthatha imali esiyadekela izinduna izimota izinduna ezivele zile zimota because ubadekela imota leyo is just a beginning imota lezi zizafuna ukufiyela zizafuna ukulingiswa nxa zifile kanti vele zona izinduna zangona zihamba imota zisiya nga ngoba tungazihlezi lapho udonisa amacala abantu so imota zakhona bazisa nga
uthi liyazakhela ikliniki yengwana le liyazitshayela lezitina selifike kuliphi ibanga?
Abantu sebekholektile izitina ezingafika 90,000 sebeyakhile ama-toilet ayi-6 le nto ezinjalo eziningi asebekufuna nje kathesi ukuthi bethole isamende esingafika 840 bags le material urufa kwakaze okuningi bavolontiye ukuthi bazazenzela.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo kokobe tuna masiko babethethela mazwi
wawuseziwe
manje
lingazithola njani zulo muhle khona ngapho ke lapha likhona endaweni ezijeneyo lamhlanje sixoxa ngodaba lokuhlonipha lokuzihlonipha kambe ukuthi uzuhlonishwe ngabantu kuvela ngaphi kusiya ngaphi lamhlanje silo nkosazana isikhathele nyathi ukhona kale ke kule Botswana sakubona mamdloli
yebo sikele njani.
Hayi siphilile kakhulu, kunjani khona phepha Botswana?
Hayi Botswana kuyathisa.
Ye, isikhathi sangikhona. Kwele South Africa lo baba umbonisi Martin Chuma. Baba Chuma kunjani?
Iyaphila baba.
Ababili laba zingcwethi kwezamasiko esintu. Ngizokuqalisa ngawe Manyati. Ukuze uhlonitshwe sibile ngabantu kumele wenzeni?
Baba Dube, nxa ungumama mbona ngani kumele ukugqoka kwakho namazwi akho ukwakhuluma kwawo. Kube nesithunzi ebantwini, ukhetha amazwi okhuluma nabantu. Ukugqoka kube ukugqoka okuhloniphekayo ebantwini. Nxa umuthi njengami mina ngikhulumela esayidini yabantu abangumama ube ngumama olamulayo ayikhona umama oxadanisa abantu xa uthola abantu besilwa ube ngumama ofika phakathi kwabantu ukhuluma amazwi ayakhayo noma kusemhlanganweni loba kungathi ube ngumama oyakhayo kumbe kusesigabeni ube ngumama oyakhayo wathi umama olamazwi athethayo njalo ungabe ngumama ophakamisa kakhulu ilizwi ube ngumama nje ozitholileyo olamazwi akhe aphansi esintwini sakithi esindebeleni kunjalo ukuthi umuntu nxa ungumama aso muntu ophonga uba ngesindebele abanye bathi umuntu lamawayi awuphonga ujaha njezinye into uthatha kuhle kuhle ukuzabona abantu bekuhlonipha lesigabeni nxa belokunzima kumbe belokuxabana bayabizawona ukuthi besicela ukuthi ubuye ngapha kule ndaba esifuna ukuyikhuluma kumbe ngabantwana uzabona bekulanda ngokuhlonipha but nxa ungaziphathi ukuthi ungagqoki kuhle kuyaba nzima ukuthi bakuhloniphe nawe
Ye, kunjalo ke siyamuzwa lapha Golide, wena umbona kanjani ukuze uhlonitshwe ngabantu? Kuqhasa ngapha kusiya ngapha uyakhuluma lapha ke uManyathi ukuthi ukugqoka komuntu ukungaphakamisa izwi lento ezinjalo ngamafutshane ungathini kona?
Ngiyabonga ithu. Mina ngibona ngathi ukuhlonipha kakhulu njengoba na incwadi engcwelisho. Uqala ngokuhlonipha uNkulunkulu. Singahlonipha uNkulunkulu nabe kuzokunikeza ithuba lokuthi uzizale ukuthi kumele ngizihloniphe mina mselungu. Mawusuka lapho ubususiya nemfundiso okhulile ngaphansi kwayo yisona isiqu esenza ukuthi umuntu abe ngumuntu ebantwini angithi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu uzoba ngumuntu onjani ongahloniphi kumele uhloniphe inhlonipho sifundiswa nakithi bese kuthi i-education lokho kuthiwa i-education ngesiNgisi kufundiswa esikolweni yeke even ezikolweni befundisa inhlonipho esintu sokukhula komuntu cha esikolweni ufundisa amabala o-ABC kodwa ukuhlonipha uqala uhlonipha uNkulunkulu uzihloniphe wena ubususenza lokhu okufundiswe kini that's why namanje kubalulekile ukuthi umuntu angithi bekuthiwa ukhulu olungaziwa lithezwa abadala bebezama ukugwema izinto ezifana nalezo usuzosibethela umuntu esingamazi imfundiso yakhe
yehe babamba khonapho ke
uqala ngakini
ye sikubambe khonapho ke Golide sibuyele sibili kuManyathi Manyathi ukhulumela la ngokugqoka ugqoko ngani akuhambelani labantu kungabe ngokunjani
ugqoko ngani akuhambelani labantu babadule ngamalanga lawa ngingathi ukuthi bama bengawugqoki but sokuza kuya ngawo ukuthi wena uphume egumeni elinjani into ezinjengamabhrugu la ngama-tight kakhulu lokunye kuyizikhipha lokho kuthi zisho ngaphandle izinto ezingahlonitshisiyo ebantwini okokuthi abantu lanxa belembuthana bagcina besika nzima ukuthi bekubize ngoba umuntu okugqoka izinto ezingahlonitshekiyo kodwa nxa umama ugqoka okokumama ungubaba ugqoka okokuba ngubaba uyabe ungumama ohloniphekayo ungubaba ohloniphekayo esigabeni but nxa ugqoka izinto ezingani kumbe yiwo amafeshini ngingatsho njalo nalale zisho kuba uyabungahlonipheki sibili okuthi nabantwana abanye abaphuma kwamanye amagumi abancane kulapho athi yokufanele umama lo hayi indlela agqoka ngayo ayisile and ukugqoka isipeshali lokuphuqa ungazile yikho kususa abantu esinweni sokuhlonipheka amazwi omuntu lokugqoka kwakhe kuyayenza ukuthi umuntu abe lihle uzwe selokubiza mama ephakathi komthoko engxa yokulaba mama abadala kulayo but begcine wena bekubiza mama ngendlela ogqoke ngayo nangendlela okukhuluma ngakhona
Baba Juma, ungagalela khonapho sibili. Ngicela utshaye ngamafutshane. Isigqoko somuntu siyakhuluma kumba sikhuluma.
Ise sasuka igqoko sazifananisa ne-identity yomuntu kumbe nesiqu somuntu. Uzothola umuntu uma igqoke i-overall kuthiwa hayi lo usebenza emgwaqweni ogqoke okukanti ungunesa. Obasegqoka ubufishane okuveza into eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi.
Hayi ke okwalamhla sima lapha kuhlelo lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli duba ukuthi mbonge umnumzana Mbonisi Martin Juba lo nkosazana sikhathele enyathi lezi-ke zingcwethi kwezamasiko esintu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukip dube lilale
babe lobo logogo senziwe kangele ezinye ziziziyowagcina amasiko
Siyabonga ke Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Dibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngilomnumzana Khula Kwashe Hobe oligqwetha. Siqoqisana ngeconstitution yelizwe lethu. Sibheka iSection 91 Article 1B of Chapter 5 Part 2 eyomthetho lo ovimbela umuntu ongusakhulayo ukuthi abe ngumongameli welizwe lethu. Okwamanje masambe siyoxoxisana loKhula Kwashe. Mnumzana ngiyakwamukela kuhlelo. Indaba ekhona lamhlanje uyizwile.
Yeah, njengokuthilo ukuthi kule limithi kumbe lo mgoqo ebantwini abafuna ukumela leso sikhundla esikuthi kumele bebe le minyaka engu-40 kumbe amashumi amane akunasizathu esibambekayo kumbe esisemthethweni esafakwayo ngoba umthetho weZimbabwe uthi wona umuntu engadlulisa iminyaka elishumi lasifica-18 umuntu onjalo sengumuntu omdala kungaba yinto abazikhethela yona bekwazi ukuthi ngananzelela between 2013 ngo-2013 i-40 years yayiphela ngo-73 so ungathola ukuthi kwakungabantu nje ababekwazi ukuthi i-40 years akulamuntu ongaphansi kwe-40 ongazange empini Does
e-constitution here to provide iliwe yokuthi nxa uleminyaka eduzange ye-40 ithuba likhona lokuthi ungakhokhelizwe letho?
Ngoba ithi yona wonke umuntu ongakakwanisi i-40 angeke wakwazi ukukhokhela ileso.
Kodwa mnumzana, ngombono wakho ungathi lokhu kuyisiluleko sobandlulo na against abantu abangasakhulayo?
Ya, kuba into enjalo ngoba kuba into enjalo ukuthi kungasebenza ukuthi kuvalele abantu abanalo ulwazi noma abanayo i-experience abangakhokhela elizwe. Khangela kathesi iFrance uMacron ungena esihlalweni ele-39 and iFrance ungayikhangela uyikhangela usehlukanisa leZimbabwe uzathola ukuthi inkulu ungeza ukhuluma ngenamba yabantu abakhona eFrance, izakhamizi zeFrance, kumbe ukhuluma ngesayizi ye-economy. Ngakho-ke kungadingeka ukuthi kube nenkulumo ngoba kube le-discussion kuzwakale sibili ukuthi abatbalayo i-constitution bona babesithini bebabecabangani ngesikhathi besaka i-age limit ye-40 years.
Abontanga bangaphuma ngobuningi babo besithi balasi isifiso sokuthi umuntu ongusakhulayo olamandla noma esingathi ngesikhiwa o-qualified enough ukuthi akhokheliliswe lethu. Ithuba likhona na lokuthi i-clause leyo ingatshintshwa ngoba esingathi ingaguqulwa?
Ithuba likhona uma abantu bengangena kumbe bengakhulumisana nabameli babo abasephalamende, ngoba i-constitution yeZimbabwe ingatshintshwa uma kule 2/3 majority abantu abasidingayo seleso leyo nguquko e-constitution. Sengezinye indlela ukuyadoyitoya emgwaqweni ukubatsha ukudemonstrata angiboni kuyindlela e-effective, ngoba balakho ukuthi belapho abahlala khona kumbe ama-constituency zabo behambe bethinte nalabo mmeli babo abantu ababamele uparliament abathe ama-MP. Lawo ma-MP sekuzaba yiwo-ke afaka i-motion yokuthi hhayi kasikhuquleni i-age limit e-constitution yethu. Sikubonile emalangeni kusenziwa e-Uganda lapho i-constitution kumbe umsekelo welizwe e-Uganda obukhuluma ukuthi umuntu osendlule iminyaka edlula ama-70 angeke waqhubeka esesikhundleni sikamongameli. Kodwa sekubonile iphathi kumbe iqembu likaMuseveni lilwile lavela kufuqa kwaze kwapaswa ukuthi ikhitshwe le-age limit so that eZimbabwe nxa singafuna ukuthi sibili sikutshintshe lokho singakwenza ngokusebenzelana nabamembers ephalamenti yethu.
Kunzima okungakanani ukuthi i-constitution yethu iguqulwe, ikakhulukazi umthetho lo ovimbela abontanga ukuthi bakhokheliliswe?
I-possibility yokuthi kwenzeke ikhona, ngoba ungakhumbula kuhle, uyakhumbula ukuthi phakathi kweminyaka odluleyo sibonile iqembu le-ZANU-PF lifuqa ukuthi kuguqule indlela kumbe kuguqule i-section ye-constitution ekhuluma ngokuthi omantshi babo bakhethwa njani kumbe bafakwa njani, and sibonile begwanisa kumbe besenelisa ukuthola leyo 2/3 majority and bayiphusha through i-amendment yabo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu Hobe, bekuhle ukuba lawe kuhlelwa. Balali lapho bengixoxa lo mnumzana Khulakhwashe Hobe oligqwetha, sixoxisana nge-constitution yelizwe lethu. Balaleli esikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hobe bafethu lilalo.
Siyabonga Mike. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu, bafisela umnyaka omuhle omuhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mbona njengoba siqalisa umnyaka kukahle ukuthi siqalise ngezinto ezizasinika indlela yokuthi sibeke isekelo esomnyaka lo esiwuqalisayo. Ngikhangele kuzaga ichapter ka-16 iverse ka-1-3. Siyazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa abaningi bethu siba lamacebo amaningi ukuthi impilo yethu sizayiphila njani, sizayenza njani izinto zethu. Ikanti njalo bakhona abanye umuntu ongena umnyaka engabi lamacebo, cabanga ukuthi izinto zizazenzela kuphela. Ngakho kokuqala ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngabali lombhalo ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa umuntu eqalisa umnyaka ubeke uhlele phansi amacebo akho ukuthi umnyaka lo ukhangelela ukuthi wenzeni, uphutshe ziphi izinto, uqede ziphi izinto, njalo kwenzakaleni ukuthi ube lamacebo. UProverbs chapter 16 verse 1 uthi yena umuntu wenza amacebo ngenhliziyo yakhe kodwa iNkosi emisa konke. Umuntu angathi zonke indlela zakhe zilungile kodwa iNkosi ihlola inhliziyo. Nikela eNkosini konke okwenzayo, amacebo akho azaphumelela. Namuhla mbona kuqakathekile ukuthi okokuqala khonokho engikukhulumileyo ukuthi abalaleli bethu abangalamacebo, ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi umuntu kahlele phansi ukuthi lumnyaka kumbe ufuna ukuqalisa ibhizinisi kumbe uye esikolo kumbe ukhangelela ukuthi uye esikolo esiphezulu, uye qeqeshwe esikolo esiphezulu kumbe kulabo abahlanganisa izimali, kumele ulungise ukuthi ube lamacebo ukuthi imali zami ezingaka ngizazihlanganisa kanje kanje ukwenzela ukuthi niyebhadala i-school fees, ukwenzela ukuthi niyeqalisa ibhizinisi entsha, ukwenzela ukuthi niyethenge enye imoto. Konke lokhuyana kungeke kwaphumelela nxa ungabekanga amacebo akho phansi. Kulabanye abafundisi engathi bagcila abantu bethi amana ngikuthandazela uhambe kuzalunga yonke into, akulalo lutho lwakho luzalunga nxa wena ungasebenzi, njalo ungasoze uhlele phansi izinto zakho. Ngibe sengikhuthaza ukuthi lapho sihlela khona izinto zethu, okwesibili into eqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ngiyohlolayo inhliziyo zethu, ukuthi kanti uze uhlose ukuthi ufuna ukwenza lokhu ukwenza ngenhliziyo elungileyo ukwenzela yena na, kumbe wenzela ukuthi uzikhukhumeze ubone ngabantu, kumbe wenzela ukuthi uncede imuli yakho, uncede isizwe, uncede abanye abantu. Ngakho uNkulunkulu uyakuhlola konke kunokuyakho. Sikhumbule ukuthi uJesu wayesikhumbuza ukuthi kumele simbekele uNkulunkulu abe ngiyoqalayo kuzo zonke izinto. Ngakho nxa ubeka amacebo akho la, beka uNkulunkulu abe ngiyoqalayo, kube sokulandela ezinye izidingo zemuli zakho lawe, kodwa uNkulunkulu abe nguye omqoka. U-Abraham siyakhumbula ukuthi wayesezenikela lo mntanakhe ngoba enanzelela ukuthi uNkulunkulu kumele abe nguye owokuqala othatha yonke into. Ngikhuthaza njalo abalaleli bethu lapho ukuthi nxa laphana senza amacebo ethu, kumele uzikhangele ukuthi kuyini mina engingakukwanisa ukukwenza, kuyini engingakukwanisiyo. Ungabeki amacebo okuthi ngifuna ukuthenga imota nxa ukwazi ukuthi wena into oyikwanisayo ukuthenga ibhasikili. Ngakho lo nyaka uzitshele ukuthi hhayi, ngizathenga ibhasikili, sengiyengalichova mbijana, ngathola imali ethe xaxa, ngiza kuyathenga-ke imota. Ngoba ungabeka amacebo ongakwanisiyo uyagcina usiwona. Okokugcina, ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi nxa sibeka wonke lawo amacebo, asilobeni phansi, akube yinto ebhalwe phansi ukuthi kwanise ukuthi sesifika engxenye esikobo-Agasti laphana kubo-Juni uhlolisise ukuthi ngimi ngaphi ngamacebo amade ngiwahlelile.
Kuyigqibe mfundisi,
ngifuna ukuthandazela abalaleli bethu ukuthi njengoba belungisa amacebo abo bewabeka phambi kwaNkulunkulu aphumelele, engabi lawo azayehlule kuphumelela. Baba, ngegama likaJesu sizibeka phambi kwakho, siqalisa umnyaka omutsha. Phumelelisa amacebo ethu, phumelelisa imicabango yethu, kube nguwe oyihlolisisayo, usize ukuba sikuzwisise. Njalo siyathandaza kulabo abangezwa kuhle emzimbeni, abagulayo, labasilalele ezibhedlela, emaphandleni, abalezinduku ezehlukeneyo. Ngenela Nkulunkulu ubasize, ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongele thungameli, sihlanganeni balaleli kuviki elizayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useni Sibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele impumela yemidlalo ye-English Premier Soccer League. Iqembu le-Bournemouth linqobe ele-Arsenal nge-2-1. I-Liverpool layo ipuqane le-Manchester City umdlalo waphela, i-Liverpool ikhokhela nge-4-3. kube inhlanhla enkulu ukuthi iLiverpool inqobe kulomdlalo ngoba iManchester City ibiphefumulela entanyeni yayo mpela umdlalo kwelinye izinga uke waba i4-1 ikokhela iManchester iLiverpool. Kodwa iManchester City yabuya from behind isidla amahabula mpela waphela ke umdlalo iLiverpool kweLiverpool 4 Manchester City 3. Kusasa Manchester United versus Stoke City. Asazi Albert Mazale khona ngaphe kwando ukuthi liza nqoba na. Kodwa lapho ngizoba ngisekela iStoke City. Kwalele mthokazi omuhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.